Babuchiweyo singathi oda kusenzakala ekuseni amapolisa abehlukuluza nje wonke umuntu ode khona phana esithombeni odelande umsebenzi wanamhlanje loda bezihambela babe lokuhlukunyezwa kakhulu ukuthi bebengani sebefuna lokuthi bebachaye ngama-button stick basukile labo babuchwe bengesekho lapho kodwa hayi asibaphathele khona sibahambisela ukudla sabahambisela lamaphilisi ngoba bebekhala ngamakhanda kodwa hayi ispirithi sabo kasikho down layo umathu njengomntongomama ngilethemba lokuthi behleze kwazi ukuthi kwelinye lamalanga into enjengaleyi izenzakala akatshengisi ukuba ngumuntu oyethukileyo.
Kuyini elikukhangelela ukuthi kuzayenzakala? Sikhuluma kanje ukusasa.
Umthetho abawetheswayo angisakhumbuli kodwa it has to do with imopha. Kusasa njengokutsho kwamagqwetha kukhangelela ukuthi bazahamba ekhoti kodwa njengoba iZimbabwe ngendlela esengiyibone ngayo uyalala namhlanje usetheswa icala thize bevuke sebesitsho something else ngoba laba bantu bathe bebabopha bababophe bezihambela kodwa kathesi sebesithi bababophe bethwele ibhana okuyinto engasilo qiniso. So ngoba bazondele ukuthi abantu laba bayale ukubhadala iadmission of guilt. So ilizwe lethu ngelokuhlala lipheka imithetho. Njalo icala labantu laba yikuthi bona bathi hayi u-22 December esilolanga le-Unit Day kodwa lilanga elokumisa umbhuqazwe i-genocide enziwa ngohulumende weZimbabwe. Yikho uhulumende akuzondeleyo, yikho uhulumende weZimbabwe ayinveste a lot in it to suppress wonke umuntu okhuluma ngobubi abenzayo lokuthi uma sisithi silungisa lolu daba kasilulungiseni ngeqiniso endiqiniso lokuqala yikuthi sivume ukuthi kwenzakala i-genocide.